into nje efana nayo ezingathi ngezilungu obvious ukuthi ngubani ozawina uyawina uTrump lapha e-Iowa ngenxa yendlela i-Republicans zonke ezikhangela ngazo ukhetho lolu oluyayo.
Uthoni khonapho ucaceba mhlawumbe
bona nxa bekhangela ngababona omunye umuntu ongabakhokhela ngaphandle kukaTrump. Yikho-ke ngaleyo ndlela laba abase-Iowa abaye babazaba bemhlahlandlela bazakwenza njalo ukuthi bamfake. Xa ukhangela ama-polls ayatshengisa ukuthi uphambili kakhulu uTrump kapho omlandelayo.
Ye, mase sikhangela uDeSantis lo nkosikazi Haley, kambe bona indawo elokho ebephakathi khonapho
angazi ukuthi bakhumbulani. Engxenye bakhumbula ukuthi kuzaba lokunye ukugwenxeka okungaba khona umdlalo lokhu uzaqhubeka usiya phambili. Ukugwenxeka okunjengokuthi engxenye i-code ibambe uTrump icala elikhulu kungakafiki ama-elections ngo-November.
Ukuthi lando kungenzakala khonokho?
Iya kungenzakala. Kungenzakala nxa ukhangela ukuya kwezindaba ngoba icala elikhulu elikhona elibonayo leli ele-insurrection elika-January 6 leliya. Ngibona ngathi leliyana kuzaba nzima ukuthi athi hayi ngeke ngenzakala ukuthola phakathi. Ngakuyikuthi lizangena phakathi kwawona lo mnyaka.
Ye, masikhangela-ke bamthombeni indaba manje okwenza ukuthi abantu bemthande kangaka ama-Republicans loba le ebhekane namacala.
Yiko khonokho okungathi kuyamangalisa ukuthi ucabanga kwabo kunjani.